vele umeseji eqakathekileyo ukuthi ke abantu bethu abatholi ke into mele bazithole bebelazo ngesikhathi esiqakatheke kangaka esemuli esekhisimusi lapho abamele bajabule ke lezi hlobo labangane labantwababo bebathengele izigqoko ezintsha bebathengele izinto ezintsha ayikhona emabhereni kodwa bebathengele ezitolo ngokuba ilizwe liyabe lihamba kuhle yiyo iZimbabwe esiyishisayo ke leyo njalo nje sifisele ukuthi loba kunzima kunjalo abantu bethu siwafisele inhlanhla siwafisele impilo enhle sibafisele ukuzinikela ukuqaba kwenzayo ngekhefu lekhisimusi nokuthi njalo umnyaka ozayo 2024 kube ngcono kube lenguquko elizweni leZimbabwe abantu bathole ukuphila bathole impilo abayifiselayo
singathi ke lamhla-ke ngosuku lekhisimusi abantu baphila njani xa kwabhotabhota wabona khona
abhoda sibili emalangeni adlileyo sibona nje sifisa ukuthi abantu buhamba njani hhayi abantu izinto azibamelanga kuhle bakhona abalutshwane njalo-ke bonabo abagxile ebandleni le-Zanu PF abancedisana lo mnangagwa ukutshontshela ilizwe hhayi labo bayakholisa kodwa uzulu jikelele welizwe usekunzimeni
singathi-ke nxa usithi ngomnyaka ozayo libona zane ngxeko ngaba le nguquko ubonani kuyabe kume njani
ngokubona kwethu thina u-2024 ngomnyaka wenguquko lapho-ke konke lokhu kuphambanisekileyo kusukela ngo-August 2023 kuze kube namhlanje kuphanjaniswa izanu kutshontshe ama-elections ukuzama ukuphazamisa umhlangano wabantu i-Citizens Coalition for Change okhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa uzaphela-ke ngomnyaka ka-2024 sizabe sisithatha-ke i-direction entsha njengelizwe sesilungiselela ukuthi kube lenguquko ekwaneleyo eZimbabwe imuli yeZimbabwe ithole ukuphila ithole isithunzi phakathi kwamanye amazwe.